sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo omhla ka 5 inhlangula 2017 ngu Chris Gande.
Lo ntungamile inkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Uzabele singithi ezabe zikhangelisisa ukuthi singalubamba njani udaba lolu ukwenzela ukuthi uza izani ingaze yasebenzisa amaChina ukuthi basenzele ubuqili ngoba sonke siyazi ukuthi entweni ezinjalo abantu baseChina zingithi.
Ibandla leMDC lithi kalithakazeleli ukuphiwa kwenkampani yakwele China umsebenzi wokuthengisela iZimbabwe imitshina yokubhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo.
Pedro Mkawulandani ulumhlangano ohambelana lezi lendawo zolwandle lamabutho alelwandle yona iZimbabwe ngelalwandle kufana lokuthi kutholakale umzali ehamba esikolo. Kumhlangano wabazali yini ngelamntwana kuleso sikolo.
Iningi lisola uhambo lukamongameli Robert Mugabe lokuya emhlanganweni obona ngezolwandle we-Oceans Conference eNew York ngapha kwele Melika.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Bhilitane zithi sezidlela evalweni kulandela ukuhlaselwa kwabantu ngempela viki ngamalwa ecatsha ebholohweni le-London Bridge.
Zonke lezindaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7.
Ibandla leMDCT lithi alithakazeleli ukuphiwa kwenkampani yaseChina iLuxstone Group Limited umsebenzi wokuthengisela iZimbabwe imitshina yokubhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo. Ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission yazise ngempela viki ukuthi inkampani le yiyo ephiwe lumsebenzi. Kodwa iMDCT lamanye amabandla aphikisayo athi ebekhangelele ukuthi umsebenzi wokuthengisela iZimbabwe imitshina yamabiometric voter registration kits uphiwe inkampani yakwele Germany iDemalog Identification Systems. So ukhangelelwe ukuthi iZEC icho ukuthi izaqalisa nini umsebenzi wokubhalisa abantu abalilungelo lokuvota. Sixhume umsekeli wesikhulumeli seMDCT uNkosazana Tabitha Khumalo.
Udaba lolu iningi lethu lubasiphazamisa ngoba kwakunesivumelwano phakathi kwezeki namabandla aphikisayo layezane yakhona ukuthi kwakuzaphiwa inkampani yasejelimani kodwa kwehlule. Kungasenani asingeke salahla imbeleko ngokufelwa ngoba zonke ziyazi ukuthi iZANU-PF ivele ilobuqili obuthize. Okokuqakathekile yukuthi sicwayisise ukuthi liyinkampani ivele ininjani njalo kuyini abangakwenza okungasiphazamisa. So sesizakuzamele sisebenzi zivulamehlo ngoba okukhona kathesi kuzamele sikhangele ukuthi njengoba ziyakwazi indaba yethekhnoloji le sokuzamele singithi ezabe zikhangelisisa ukuthi singalubamba njani udaba lolu ukwenzela ukuthi uza izani ingaze yasebenzisa amaChina ukuthi basenzele ubuqili ngoba sonke siyazi ukuthi entweni ezinjalo abantu baseChina zingcithi.
Embikweni eliwethule namuhla likhuthaze uZulu ukuthi abhalise ngobunengi ngitsho lo Zulu ophandle kwelizwe ungagcizelela khona.
Ngoba udaba olukhona lapha ngolokuthi iZANU angeke iyaphuma esihlalweni mahlayana. Kodwa kuqakathekileyo ukuthi isikhathi sesifikile njengezizalwane zaseZimbabwe abasekhaya nabangaphandle ukuthi siguqule indlela izihlobo zethu kulabo abangaphandle lathi esiphakathi impilo zethu. njalo ukuthi siguqule lezo mpilo zethu kumele sihambe ngobunengi ikakhulu entanga ngoba le election ka 2018 yikusasa yabo uma bengasabophanga amaloga aqina bazaphanjanisela impilo zabo bathi bayekufa so sikhuthaza wonke umuntu ongumuZimbabwe ahambe ayiregister njalo kuqakathekile ukuthi mhlana beregister babone ukuthi yonke into ibhalwe ngokuqondileyo namhlanje sokusiya vota babuntu beqeda bahlale kuma polling stations wona lawo kuze uphume impumela yokuvota abakwenzileyo kodwa sikukhuthaza kakhulu ngontanga njalo sikukhuthaza abazali ukuthi sele siya register njengamavota ngabahambe labantwana.
Unkosazana Tabitha Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli se-MDCT.
Umongameli Robert Mugabe namhlanje ube semhlanganweni we-United Nations obona ngezolwandle Oceans Conference edolobheni le-New York. Umongameli Mugabe ukhatshwe ngunkosikazi wakhe uGrace, umphathintambo wezomkhathi, unkosikazi Opam Chinguri Kashiri, umphathintambo wezobudlelwano lamanye amazwe, umnumzana Simbarashe Mbengegwi, lezinye iziphathamandla zikahulumende. Lumhlangano umanyanisa amazwe ayakhelane lolwandle njalo ukhokhelwa ngamazwe amabili ele Fiji lele Sweden. UZulu weZimbabwe usedideke ingqondo ngenjongo yokuya emhlanganweni lo lapho eleZimbabwe lingekho duze lolwandle. Esethula amazwi akhe emhlanganweni lo lamhlanje uMongameli Mugabe uthe udubo lokungalondolozi ulwandle lufinyelela wonke amazwe kungakhathalekile ukuthi ilizwe libucwadlana lolwandle kumbe haji.
We must therefore strive to have all tracks of the SDGs move at a uniform speed to ensure that our ship maintains an even keel and keeps the course we have plotted for it. Comrade presidents, co-presidents, the oceans and the seas are a vital resource to all of us, irrespective of our geographical location on this planet. Developments around, on or under the oceans affect coastal and landlocked countries alike.
Umgabe njengenhlala yenza usole amazwe angentshonalanga ngokwethesa ilizwe izijeziso zenotho.
I wish to remind some partners that while they may exclude my country from some financial and technical assistance facilities because of the illegal sanctions they continue to
Okuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda.
Imbuzo yabantu yokuthi kanti uPresident Mugabe ulandani kulumhlangano ohambelana lezi lendaba zolwandle lamabutho alolwandle yona iZimbabwe ngelalwandle kufana lokuthi kutholakale umzali ehamba esikolo kumhlangano wabazali yena engelamntwana kuleso sikolo kunzima kakhulu ukuthi uthole umzali esekuparents evening esikole okungafundi khona ngisho umntwana oyi-1 ngakho zisiseki mhlawumbe kuzaxaziyeka ngenye imini ukuthi upresident ungabulandeni kodwa kukhanya ngani nje upresident bekhala ukuhamba edinga isizathu sokuthi akavakatshe wathi esebonele lithuba wagijima nje wagijimela phaphezulu.
Manje nxa sikhangele umhlaba wonke jikelele inkokheli yamanye amazwe ikhangela njani isibona njani thina beZimbabwe nxa kusenzakala lonje?
Sikhanya singabantu abagcwele ngecorruption, abantu abangazi into abayenzayo, siyayangisa nxa yokuthi lo mkhokhelo wethu akasuka phatheke esebenzisa izimali zabantu emhlanganweni angafanelanga ehambe. Kungani kuphose kwenyanyise kakhulu nxa ukhangela ukuthi upresident weTanzania wathi na abantu vele kwelakhilizwe abantu abasavunyelwe upho ngophumaphuma besiye emhlanganweni ubuze ukhala ukuthi upresident uphume esiye emhlanganweni nalo ungakhangela abantu hambe labo ubuningi bawo lezi mali ezisetshenziswa ilize dweya kangaka zinzima kakhulu lokhu kubuhlungu kakhulu indlela esikhanya siyo ngayo ebantwini bengixoxa labanye abantu lapho engifundisa khona bemangala kakhulu ukuthi kathi umhlaba uya kube mubi kangawo ukuthi lokuntshontsha ukusebenzisa imali ngendlela engayisiyo kusegcekeni kangaka kuyenziwa abantu bakwenze bevula amehlo kukhangelwe nje
manje nxa sikhangele khona lokhu okwenzakalayo singathi uMongameli Mgabe ulabo yini abamcebisayo kumbe abamcebisayo labo bathi bakapule
abamsebenzelayo kumbe laye kumbe lo Mrs Mgabe ngoba phela yena labo ufanele abone ukuthi akuhambelelwa lokhosi aliqondanga kangako bathula indlela yokuthi baphanele ngayo izimali besithi izimali zokuhamba lezokusebenzela out okufana kuthiwa ngama-allowance ngesikhiwa lowa per diem bona ngani vele kwenziwe lekhona ukuthi bathole indlela yokwabana ngayo imali yokuntshontsha imali kumbe ngathi nge-corruption ngoba phela akulesinye isizathu esingasithola esiqinileyo kakhulu esokuthi upresident aphitsheke kulomhlangano
alo-ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda ingcwethi ecubungulayo zombusazwe bekhuluma ecingweni le-studio 7 esebhilitane
Abanye abasakhulayo abaphatheke kuhlelo lokulolonga ontanga bezwekazi le-Afrika kundaba zobukhokheli la kwezamabhizimusi eMelika olweMandela Washington Fellowship nyakenye sebesungule ikhaya lebulenjini iwebsite ethiwa yi-Sustainable Africa Digital Magazine. Kubika uMavis Gama.
Abekade besembukisweni wabatholiswa usizo phansi kohlelo lwe-Young African Leaders Initiative yali baveza ukuba bathethe leli thuba ukuphawula okusemthethweni iwebsayithi yabo emkhosini owenzelwe eHarare ngempelaviki. Omunye wabo ngumnumzana Thubelihle Moyo ongusomabhizimusi kwezokutholiswa kwempahla esebenza ngamandla avela elangeni.
Nxa ungakhangela ku-intanethi akula iwebsayithi that is African. Uthi nxa mibe ungafuna ubakwazi ukuthi ngikhona ubani wenzani eKenya ngoba ubani wenzani eGhana akula website eAfrica ongathola khona ama-resources anjalo. That's when isabuya khona le-idea ukuthi no yena le information thina siyifunayo siyiswela why don't we become the ones that create it so that abanye abantu labo abatholakala belo hlupho lonalo lesilalo thina labo they get to get access to that information.
Uthi sebekhona sebeqalile ukuloba okuphathelene lezokusetshenziswa kwendlela ezingelangozi ezilondoloza imvelo okubalisa ukusetshenziswa kwe-biogas osekukhona kulolu gwalondaba lwakuqala lwebulenjini.
I-website yethu thina siqale siyi-2 ngwe-South Africa mna ngwe-Zimbabwe but abantu ababhalayo like ungakhangela i-first issue yethu le there are 11 people from different countries. One is from Djibouti, from Zambia, from Kenya, from Uganda, from Nigeria. Abaningi bangkhona sahlangana khona ngale America during Mandela Washington Fellowship. So ibaba ngama contributors babe sitshela ukuthi kwenzakalani elizweni lakibo and then we're taking that information sifaye ku website yeah.
Unkosazana Muruseira Munyai wase South Africa usebenzana lomoyo njengosomabhizimusi njalo besungule bonke lolugwalondaba lobulenjini ngemva kokuhlangana ekolijini le-Rutgers University kwelemelika. Yena ke ulandisa ukuba kungani balibetha ngegama lokuthi Sustainable Africa Digital Magazine ikhasi leli.
Sifuna ukuthi sihlanganise energy, sihlanganise water, sihlanganise food because awukwazi ukukhuluma about food generation or agriculture kungena amanzi. And I was good to solve a problem yamanzi nokudla without energy. Sifuna ukudila ngama sustainable development goals.
Ulandisa ngokunye kokuhloswe yibo njengosomabhizimusi ukusabalalisa ulwazi ngalolu gwalondaba lwebulenjini.
Hlanganisa bonke abantu baku Africa yonke, so different contributors from all over the continent, people baku academia, ama business people, ama student, ama opportunity to network bona funa ukutshela abantu izinto ezenzekayo at a community level.
Osomabhizimusi ababili laba bathi kunje sebeqalile ukulungisa ugwalo loluhlu lwamagama amankampani izifundi ingcwethi kanye lenhlanganiso esebenzisana lozulu kwezokusetshenziswa kwendlela ezilondoloza imvelo kumazwe akuzwekazi le-Afrika. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Lokhu sikudaba olufanayo bekungabizwa ozwayo eMichael's Hotel eHarare ngempela viki lapho abasakhulayo abakhethwa ukungena kuhlelo lweMandela Washington Fellowship eminyakeni yabo 2014, 2015 lo-2016 abaqhube umbukiso wokutshengisa uzulu imisebenzi abayisungule ngemva kokuphenduka ekhaya bevela kwele Melika obuphansi kwesihloko esithi Harness the Hustle. UMike Hobe weStudio 7 ube lethuba lokuxoxa lomunye wabasakhulayo laba uMnumzana Buthelezi Khosi Nyathi okhokhela inhlanganiso ephathelane lezamasiko eyamagugu International Heritage Center.
Kuliqiniso ngempela besiseHarare ngeviki yona le edluleyo lapho ekade sibuthene singama-Mandela Washington Fellows omnyaka ka-2016. Injongo nhloko bekuyikubukisa imisebenzi esiyenzayo kuzinhlanganiso zethu ezijiyeneyo. So lami njenge-Amagugu International Heritage Center ngibe lethuba lokuthi siyebukisa imisebenzi yezandla eyenziwa ngomama labobaba bemadojeni. Imisebenzi le esiyenzayo sincedisana lodade laye kade yifelo yomnyaka owedluleyo okuthiwa nguRudo Nondo.
Ngibone ebulenjini bokuzilibazisa ukuthi uhlelo lolu belulezinye izalwane abadabuka kwamanye amazwe. Kuyini okwenza ukuthi libanxuse kuhlelo lolu?
Uhlelo lolu mthetho walo lujonge ukuthi luhlanganise ontanga base-Afrika. Ngakho sithethi nasibuthene singabeZimbabwe kwasekubonakala kubalulekile ukuthi hayi ngakunxuswe labanye abenza imisebenzi emihle ebukekayo babuye labo bazophatheka ekwenzela ukuthi umphakathi eZimbabwe abekwazi ukuthi hayi ontanga bakulezi nsuku phose bakhuthele bazimisele ngemisebenzi eminingi etshiyeneyo abayenzayo nje. Sibone nje ukuthi yiwini kade obunye ubudlalwane obungadaleka phakathi kwabontanga baseZimbabwe labanye abavela kwamanye amazwe.
Kodwa bakhona yini abasebesungula amabhizimusi belobudlelwano labontanga abadabuka kwamanye amazwe?
Ye, kuningi kakhulu bembabona abanye beqoqisana betshintshana ama-business card bebhalelana phansi ikheli zikagetsi okutshengisela ukuthi hayi uvele ubudlelwano bukhona.
Laba abazabe bekuhlelo lweMandela Washington Fellowship kulomnyaka labo babekhona na kuhlelo lwenu?
Ye, bebekhona labo bebekhona eHarare ngesikhathi esifanayo lathi sibukisa. Bona injongo bekuyikuthi babone labo asabahambayo phambi kwabo ukuthi benzani. Ukuthi labo besithi sebesuka besiya America babe lokukhuthazeka, babe lentshukuntshu lamadlabuzane ukuthi labo baqinise izandla bayisebenza gadalala.
Alo-ke ngumnumzana Buthelezi Khosi Nyathi, omunye wabasakhulayo bekuhlelo lweMandela Washington Fellowship nyakenye, njalo ekhokhela inhlanganiso ephathelane lezamasiko eyi-Amagugu International Heritage Center.
Ku-Live Talk namhla sixoxa ngohambo lukamongameli Robert Mugabe eNew York ngapha eMelika ukuzongena umhlangano ocwayisisa ngendaba zolwandle.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington.
Singakangena esigabeni esilandelayo wathi ke sikhangela esivela kwamanye amazwe.
Inhloko kahulumende yakweleBhilithani unkosikazi Theresa May uthi amapolisa elizwe lakhe asewazi amagama abantu alabo abahlasele abantu kusehlakalo seLondon Bridge ngomgqibelo babulala abantu abayisikhombisa njalo kwalimala abangamatshumi amahlanu.
Amazwe abalisa eleSaudi Arabia, Egypt, Bahrain, United Arab Emirates, Yemen leleMaldives babikwa esequme ubudlelwano leleQatar elethesa umlando wokusekela imisebenzi yamalwecatsha awesimoslem ayedlulisa amalawulo. ugatsha lobudlelwano lamanye amazwe kwele Qatar luthi le imizamo yokugcona lelo lizwe njalo kungamanga ukuthi lisekela amalwe cacha.
Iza kamizi ze Cholocho Echo Wanzana line ku ward 9B zithi zihamba umango ongamakhilomitha edlula amachumi amabili zisiyadinga isibhedlela okuyinto esibangele ukufa kwabantu mahlayana. Lokho kuphume emhlanganweni wezaphu oqhutshwe kuliwadi ngempela viki kubika unompumelelo moyo.
Umnumzana Keynote Spanda uthe isibhedlela seCholocho asiselaphi bantu. Abantu bayafa ngemikhuhlane yokuswela imithi ngemva kokuba sebehambe umango omude. Inengi selibona kungcono ukuthi bavele bengayi esibhedlela ngoba bengela mali.
Abantu beCholocho bayafa kakhulu ngenxa yesibhedlela seCholocho asiselaphi bantu. Sesifuna imali ukuthi umuntu angene elatshwe. So lizathola ukuthi khona next time mali buya lapha nabantu bezaphu, lizathola ukuthi abantu elibathole lapha bazaba bengasekho ngenxa yokubulawa yimikhuhlane yokuthi abalatshwa.
Unkosikazi Phayina Khuphe uvumelane loSibanda ethi imuli seziphila nzima eCholocho ngoba yonke into iyahlupha njalo lamaphilisi okwelamisela khatshana awasekho.
Izibhedlela kusatholakali imithi, nxa ufika uyakhipha i-$6 yokudindisa, ungabhalelwa ngudokotela ukuthi ufuneka mithi bani, kumele uyezithengela imaphilizi ozabuza anatha, i-injection eyabiza kuhlaba, uyazithengela, ibhuku abakubhalela lona usu-admitiwe, uyazithengela, kumele uzithengele elakho ibhuku elizahlala embhedeni wakho lelizahamba lodokotela. Umbheda uyabubhadalela i-$6 ngelanga.
Umnumzana Vicent Nkomo, uchairman wekomiti ebona ngokwakhiwa kweklinika eJowa, ucele ukuba ibandla lezaphu libancede njalo kuyasilela ukuze baphuchise isakhiwo sabo ebonga usizo abaluphiwa libandla lezaphu.
Esikutholileyo ngezaphu, namhla ngithi ngikhuluma ledona abantu bakithi. Izaphu yidona ngalokho, ayikasebenzi, sibesifisa ukuthi iphele kwamanje zaphu lasiya ngo-2013 lilathi ngobesikhosana ukhona isiplastelwa isisiye emaphethelweni kodwa sikhala ngama-toilets lama-cottages. Mazi khona izandla please bakithi siyacela, ayikasebenzi. Sihamba 25 km siye empanziba, 35 km siyeCholocho, silanda ama-next clinics.
Umakhi wekilinika yeJowa umnumzana Herbert Sikhosana ucele ukuba izaphu incedise iqedise isakhiwo abasiqalayo ukuze abantu bengahambi umango omude besiya esibhedlela seCholocho.
Sile kliniki esayiqala nzima esigabeni njengezakhamizi, sidonate ama-R20. Angilakho okunengi engingakukhuluma ngaleyo kliniki. Mina yimi contractor enyakha leyo kliniki. Valoke besakhangelele futhi ochairman abona ukuthi izaphu ingafaka futhi esinye isandla, angeke ngikhulume lutho mina njengomakhi.
Umabhalane wokuqoqa inhlelo kubandla lezaphu umnumzana John Zolani Dlamini uthembisile ukuba ibandla lakhe lizancedisa njalo ethi kodwa imali edlaliswa ngumongameli Robert Mugabe esenza ihambo lamarali labasakhulayo kunye ne-R15 billion eyanyamalalayo yiyo imali okumele ithenge imithi.
So siphakathi kodubo olufananayo ngendaba yemithi. I-R15 billion yahamba yaziwa ukuthi yayangaphi. Khathesi ubaba upresident ukhulu uMgabe ubhizi ngama-youth one province ibila amabhasi angu-22 kulungisa ithara lapha ahamba khona. Kwenziwa yonke into, senze one province khathesi. Lapha azatshaya khona ama-10 provinces kuyabe kula malini. Imali yona liyana idlalisayo ihamba evakatshela ama-youth bengezwa lokuthi utini ngoba vele ngasazwakala nxa ekhuluma. Yimali obekufana ukuthi ithenge ama-drugs esibhedlele.
Izigaba phose zonke emandebeleni izigulane zihamba umango omude ngezinye zezikhathi lemithi iyasilela. Ngomnyaka odlule, umphathintambo obona ngezempila kahle, uDokotela David Pararenyathwa, wathembisa uZulu esesibhedlela semaphisa eKezi ukuba uhulumende uphakathi kokudinga imali yokwakha izibhedlela ezincane duze labantu ukuze bengahambi amakhilomitha adlula amahlanu besiyadinga impila kahle. Kodwa kuze kube lalamuhla, akukabi lesakhiwo ngitsho esisodwa esikhona. Ngimele iStudio 7 iseCholocho eJowa, ngingunompumelelo Moyo.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Bhilitane zithi sezidlela ivalweni kulandela ukuhlaselwa kwabantu ngempela viki ngamalwa icatsha ebholohweni leLondon Bridge. Amalwa icatsha la asebenzise imota ukubulala abantu laba. Lokhu ngokwesibili kumaviki amalutshwana sandadlula kwenzakale okunye okufana lalokhu, abantu abangamachumi ababili lantathu babulawa edolobheni leManchester. Umnumzana Timan Moyo, omunye walabo esixoxelayo kuhlelo Zimbabwe Today, asixoxeni olwethulwa ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook, uthe kunzima ukuzivikela kumalo cacha la ngenxa yokuthi akwaziwa ukuthi angahlasela nini njalo ngendlela yipi. Ake sizwe ekhuluma ngodaba lolu lo Gibbs Dube Studio 7.
Akuzange kungibambe e-Oxford kwenzeke e-London, but kuseduze khona about 50 miles away from sesikhona. Kodwa ke hayi asithindekanga, siyazwelana labo nje abantu ngoba sekutshaye baphinda 2 weeks ago kwenzeke eManchester kule side ngapha e-North, kule weekend kwenzeke ngapha e-South, kusho ukuthi kusiyeqile ke thina lapha e-Oxford.
Ye, kodwa abantu abaqhaqhazeli kolapha abayithukanga.
Abantu bayethukile kimi ngoba ngabakwazi ukuthi uma kusuka lapho kuzayenzakalani. Plazi, siya emabotini siyedala nje mhlaka 8. So, phakathi mhlaka 8, siyangaphi, asikwazi.
Hello ke ngumnumzana Timan Moyo, isizalwane seZimbabwe isihlala kwele Bhilitane, ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekhona le Bhilitane.
Kwezemidlalo lamhlanje, inhlanganiso ye Castlelaga Premier Soccer League sijezise iqembu le Highlanders ngokunikeza iqembu le Dynamos yonke imiklomelo yomdlalo ongasafikanga emaphethelweni ngenyanga edluleyo. Kubika uJoseph Njanji.
Inhlanganiso ye-PSL ilaye ukuba phezu kokuba iqembu le-Highlanders lilahlekelwe yimiklomelo ukuzamele lihlawule inkulungwane ezine zamadola njengesijeziso esokuba abalandeli baleli qembu badala ukuba umdlalo owawuphakathi kweqembu lelile le-Dynamos ungafiki emaphethelweni. Abalandeli beqembu le-Highlanders bajikijela umsekeli kaNompembe uThomas Kusosa sekusele imizuzu yemine ukuba kuyehlatshwa iKF umdlalo wahle waphelela lapho. Abalandeli laba bebecunelwe ukuba uKososa akazange aphakamise iflegi yakhe ngesikhathi umgadli weqembu leDynamos uChristian Epupa ehlohla igoli elalilinganisa njengoba iqembu leHighlanders laliqale ukuhlohla lihlohlelwa nguRaman Kutsanzira. Kusenjalo umgadli weqembu leHighlanders uRodrick Mutuma uze wakhumbula ukuhlohla lapho elitshayela emambuleni iqembu lakhe linqoba eletriangle ngesonto. Umtuma utshayela emambuleni igoli lesibili eleqembu leHighlanders ngemva kokuba yeke wakhutha amakhekhe ambalwa. Kuthe ngemva komdlalo lomgadli uveze ithemba elokuba uzaqhubekela phambili elithela emambuleni njengoba kuyikho okuqhatshelweyo.
Mina ngumgadli, umsebenzi wami ngokubana ngihlohle, njalo siqeqeshi wami kulalokho akukhangelele kimi esakhuluma khona ukuthi ngimele ngikwenze, njalo imidlalo iseseminengi yokubana ngiyenelise ukukwenza lokho.
Iqembu leHighlanders lithe ngokunqoba kwalo ngesonto lakhuphula inani lemiklomelo elilayo laya kumachumi amabili, njalo lilingana lele Dynamos lele FC Platinum. Kusithi ele Dynamos lihlezi endaweni yesithupha, kuthi ele FC Platinum lisendaweni yesikhombisa, ikanti ele Highlanders lisendaweni yethoba munembili. Phezu kwengalane uhlezi iqembu leNkezi Platinum lona elile miklomelo engamachumi amabili lesithupha, kuthi ngemva kwalo kule qembu leBlack Rhinos elile miklomelo engamachumi amabili lantathu. Kolunye udaba olumayelana lomdlalo wenguqu, iqembu leReal Madrid libe liqembu lakuqala ukwenelisa ukuvikela isicoco seUEFA Champions League ngemva kokunqoba eleJuventus nge-4-1 emdlalweni oqhutshwe ngempela viki yedluleyo enkundleni eMillennium Stadium eselizweni leWales. ngimele Studio 7 ngobulawayo ngingujoseph njanji
siyabonga njanji sesilugqiba ke uhlelo lwalamhlanje igama uChris Gande
lo ntungamile inkomo
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.